Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulunga ndaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 27 kwenkwezi 2023 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwevoters roll.
Ukuqakatheke kakhulu ngoba izethu nandlelele ukuthi amanye amabizo empophoma ebefanseko ukuthungale emashinko province.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Gambe lisikhumbuzani leli langa.
Kodwa ke khathesi sesibona inew breed ye leadership sokuyiklabhu nje yokuncedisana ukuthi bakapule bavuse bazibafeleze eziye ezihlalweni.
I-council yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokho okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama.
Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi isikhansila ibisingani iyasinika amanzi special ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma kulalokho okusekusenzakala kathesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwevoters roll kanye lokuthi imininingwane yabo ibhaliwe kuhle yini. IZimbabwe Electoral Commission ithi kuqakathekile ukuba abantu bayihlola amagama abo ukuze kulungiswe okuyabe konakele nxa kukhona. Uhlelo lolu luqala kusasa luyegqitshwa mhla ka-31 ngeviki ezayo. Umuntu engekela uyahlola igama lakhe ulakho ukwehluleka ukuvota nxa sokutholakala ngelanga lokhetho ukuthi kukhona ukwanakeleyo kumbe igama lakhe alibhalwanga kuhle. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu sinandlelele ukuthi amanye amabizo empophoma ebefanise kogucungale emashinko province. Amanye amabizo atholakala enkulumani, amanye atholakala koBulawayo South, namanye ama-constituents asemahadi. So kuqakathekile ukuthi abantu sikhangele ngoba itshengise uZulu ukuthi yinhlanganiso ezimele engasetshenziswanga amabutho ezimbabwe. Izethu iyatshengisa kaningi ukuthi yona isebenza nge-ZANU-PF. Abantu kumele balimuke lokho nxa sikhuluma sithandabuze sikhuluma edrayiveni ukuthi izethu imisebenzi yayo hhayi iyasolisa. So kuqakathekile ukuthi abantu nxa benganikeza ithuba elokuthi bakhange bengathembele into bazibone ebulenjini. Siyazi thina ukuthi ungatshayi inombolo uthi wena *265# uzathola lokho uyabithola utshengisa ukuthi kungabe kuyizinto ezitholakale ezethu. Kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu akhangele iphepha lezethu ngabe siseshen ngoba okusebulenjini kungabe kushiyana nalokho okuvoters roll ezatshengiswa abantu kusukela mhlaka 27 inkwekwezi kusiyafika mhlaka 31 inkwekwezi. Kuqakathekile ukuthi abantu behambe bekhangele behlolisise yonke into, iminyaka yabo yokuzalwa, i-adresi abavota khona ngoba sesinanzelele kaningi-ningi ukuthi thatha amabizo kahla kwezindawo.
Nxa umuntu engasahambanga wayahlola imininingwane yakhe kwasokutholakala mzukwana okhetho ukuthi kukhona okungalotshwanga kuhle kuyahamba njani khonapho
kuyabe sokudima ukuthi kuphinde ngoba singakhohlisa abantu babebaningi emzibeni iseya kwenzakala khonapho ukuthi kwesinye isikhathi batshele ukuthi maneceleni kumbe bewutshele ukuthi igama lakho litholakala ngaphi itholakala emayadini wena uhlala ngale fishiya kweluvele okuzakwenza ukuthi umuntu kwesinye isikhathi enganelisi ukuthi ayivote abantu bengeziwukhangela kuzakwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuvota
uchilo ekuqaliseni ukuthi amabizo abanye ayehanjiswe kwezinye indawo lapho abangatholakali khona likubone njani lokho njengoba uhlelo lokuhlola ivoters roll lungakavulo
nje besibesa statistics register ku itiliane ya nyaka 2020 athi sekukhangela khona ezikhathi amabizo abona ukuthi amanye amabizo ebengahanjiswanga ngendlela ikho lapho esabona khona ukuthi ingabe kulo bugqibi
lo ke ngumnumzana Swithan Shirohodza isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day umanyano we-African Union wona owawuthiwa Organization of African Union wasungulwa ngomnyaka ka-1963 ngenjongo yokuthi abensundu bazicandele ikusasa yabo bekhululekile njalo bebambene. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube ngosuku lwalolu olubelukhona izolo.
Salibonani. Bulawayo mhle salibonani Zimbabwe salibonani maAfrika mahle ngiyalibingelela mina ngingumama uMancube Minister of State for Provincial Affairs and Devolution ngithanda ukuthi ngethi kini silenjabulo enkulu sibe lenjabulo enkulu ngosuku lwanamhla suku lokuqhakathekileyo olokunanza iAfrika isithi Happy Africa Day esikuloyisayo ukubana sinanzelela amazwi esiwaphiwa ibukhokheli amazwi esawaphiwa ngabakhokheli abahambe phambili ngokunanzelela ukuqakatheka kokuthi sibambane njengama-Afrika kuhle ukuthi silunanze lolu suku njalo njalo sihlaleni phansi sikhumbuzane sinanzelele ukuthi singaqinisana kanjani ukuthi sibambane sibe nyandayinye Divided we shall all perish, but united we can stand. Thank you so much. Nyabonga. Libe losuku oluhle.
Alathi siyabonga. Lo ke ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube. Kusenjalo ibandla le-CCC lithi ilanga le-Africa Day liqhakathekile kakhulu nxa kungakhangelwa imbali yalo lokuthi inhlanganiso le yabunjelwani kodwa inkinga ngababusi balezinsuku abangasalandeli indikimba yokubunjwa kwalenhlanganiso. Akesizwe umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sicela ukuthi iAfrika ibuyele emuva inanzelele ukuthi obaba uHeli Salase, obaba uKwame Nkrumah, uBanda, uNyerere, uJomo Kenyatta, uDr. Kaunda labanye abathile bathi gwaqa bahlala phansi bakubona ukuthi iAfrika ayifana ukuthi ibe le unity of purpose bahlala bakhanda ama-founding principles injongo ye-African continent. Bancedisa kakhulu ngoba abantu babecindezelwe ngama-Spanish, ngama-Germans, ngama-English, ngama-Portuguese, ngama-French, labanye abathile. Siyanakana ngo-1844, abamhlophe bahlala e-Berlin, bazipha izindawo zokuyadinga imali, nokuyasebenza, bathatha i-Africa bayikolonayiza. Siyabonga amaqhawe amaningi akhona salala, zikalale ngokuthula. Kodwa ke khathesi sesibona inew breed ye leadership sokuyi club nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse bazibafelezi ezihlalweni. Nama elections abawenzayo ngokuprotecta labo ababusayo ngesikhathi sweneso. Yikho libona isikhathi esiningi sokusiba lama creditors siyahlupheka khathesi lizwe jikelele eleSudan lithwele nzima. Abantu beAfrika bafundi ukuthi ukubusa ngentonga akuphi intuthuko. Ngalokho sithi thina umzekeliso omkhulu kuseZimbabwe lapho abantu ababuse since 1980 kodwa inotho lokhisiwa imfundo lokhisiwa abantu lokhebeshele izinto ezicakadikileyo empilweni njengesibhedlela kodwa lizabona ukuthi namhlanje umongameli walapha eZimbabwe ubaba uMnangagwa uyavakatsha nje eEgypt ukhuluma amazwi amnandi kodwa abantu bayamthayela izandla bengazi ukuthi kulabantu ababolele emajeli abangalamacala kodwa iphinde ikhuphe abanye abantu ababamba uganyava ama-rapist umuntu osebenze 4 months ekhutshwa ngenye bathi bazabavuthela bona babantu. Sithi thina siyalithanda leli ilanga njalo siyalihlonipha kodwa siphanjaniswa ngababusayo ngoba sokungani yiclub yama old boys ukuthi bazabusa njani bethatha imali bezihambisa emas eshisalendi lezinye indawo. Ngalokho mahlabe ezulu sithi iZimbabwe ifuna abathungameli abaqotho abazalandela izimiso ze-African Union njengokubunja kwayo. Sithi ezinhle indaba sizinhle kodwa kathesi zimbi abantu bahlala bethobelene bangathi gwaqa angazi ukuthi kuzazalwane. Hayi, siyabonga mahlabe ezulu inanzeleli ukuthi i-leadership enhle iletha i-economy engcono. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Ikhansili yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokhu okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitishi ezisencema leFenhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi zamanzi. Umabhalani walikansila umnumzana Christopher Dube uthi lokhu kuzakwenzakala endaweni zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenziki yalo lemafemu. Njalo uthi umanisipala uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi. Ukuze sizwe ukuthi zakhamizi kuziphatha njani lokhu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yona esanda ukuhlangana lecouncil ngodaba lokusilela kwamanzi kudolobho lakoBulawayo.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi city council ibisingani yasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi kodwa bengani abuya ukungcwanywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sibili hayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini. Vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansini bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho. Lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngekho namhla lakusasa. Vele amanzi awakho. Abantu bathola nzima amanzi kukhansini lapho. Angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sikhisa balomhlangano icouncil ezakhamuzi esithi laphana sikhuluma ngokuthi kanti icouncil sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sidla khona ukuthi angasilasta ingqebo umnyaka wonke kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi ebuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izitha kwaphuma statements ukuthi izisa ayisena kucitsha sebiza exemptwa ema ukucitshelwa amagates siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje iphu amanzi akhona engasabuyi malanga wonke kutheni njoba amagates ekhona njoba yibo babekhala ngawo.
ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi, njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa lamanzi nxa bengabhadala.
Ukhuluma iqiniso qiniso, asikwazi ukuthi amabhili lawo I mean, izincwadi zona ezibazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga. Pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date. I-billing system yabo laba bathatha amamithi ezindlini asibaboni thina, ze sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho babuya khona, but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water ama-meter readers. So sikuyadanisa sokuthi council sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwazi ukukhulu ntshona lezesa ukuthi amanzi kasena, amagesi kasena kucitshwa amanzi. So kumele abe khona throw nje ukuthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona azalasta up to next rain season. Sama ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifayo khona ngalezilungiswayo encima efenile. Kanti kufane okuyikoko okubangela ukuthi khona abantu izakhamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala, e-town i-CBD amanzi atholakala, kanti iwaphi amapayipi wona angela ayihlukana la la abantu abathola amanzi i-CBD lelokuzeni le mamayini ma-industry kuyayizempla amanzi every time, kanti thina abantu siswela njani? Yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemtwa yibo abalezikrekati ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola teli. Ye, sakwazi ngama-industry, sakwazi kuse-CBD, but laba ababhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala obona ngenhlelo zamanzi kunhlelo ye-Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi sokwanele umnyaka isidumbu somsekeli webandla le-CCC unkosazana Moblessing Ali silokhe singakangcwatshwa. Imuli yakhe ibikwa isithi kayisoze imngcwabe nxa igqwetha lakhe uJob Sikhala engakhululwanga ejele lababulala u-Ali bengajeziswanga. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuhlaziya iziqa zomthetho ozagqumekwa kwezokhetho i-Electoral Amendment Act kuzaqhubeka ngeviki ezayo ngemva kokuba amalunga edale ehluleke ukuvumelana ikakhulu ngokuthi incwadi yokuchayela i-driver's license ivunyelwe na ukuvotisa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kustudio? Ye, igama ngovukani Zulu. Khonapha ngisekhezi. Zibuhlungu kakhulu abantu bekhezi, abantu bemathebeleleni. Akelekile, shiyanani lezanu yenu. Shiyanani lezanu, yazi liyasiphambanisa. Liyasiphambanisa nabantu bemathebeleleni. Alikwazi ukuthi izanu yasihlukumeza kanjani. Shiyanani lezanu. Ikhona iparty yenu iMthwakazi Republic. Akelivotele layo. Kuthola ama-seats, ingene ephalamenti, ingene kucouncil. U-president lizabona. Selingafaka the better dev, yeah, the better dev of the mass. Chianan de Zanuan de Yasivisela emufa, alibon motivates an essence a lot. Kamalam move Ganizurunya pinda foot. I guess for Telenim Taraz, told Amasis the Parliament. Matevelland, I told Amasis I a velila or dala. Sadon com, I call a sacrisa conopulmism. Nakme, Matevel and Kume, and the Rom Taraz, Sugela Equero, the figure which charged the Sugela paid produce the figure was. Mbezi le yindawo yakomthwakazi asitholeni ama-seats ethu nge-party yethu eyi-1 akhona lokho okwenzakalayo ukuvoxavoxa uhlanganisa into zonke alekelekele mani nabantu bemathebeleni izanu ikihambele le ethole ama-seats kiyo akhona ngapha komthwakazi lizwe likamthwakazi asilinanzeleleni shiyanani lezanu izanu ayiphume kuyona le indawo engiqambileyo.
Yebo Studio 7, yebo Studio 7, siyabonga i-continued reporting elisenzela yona, siyabonga kakhulu. ungayishini engathi iziphofu ngolwazi ngoba hey isivutshelwayo kuleli lizwe unzima kakhulu nxa ulazi iqiniso. Ye ngikhathazekile kakhulu, ngikhathazwa indaba yezinto zakithi lezi ezenzakalayo ukuthi ama-prize ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso khona. Bese kuyikuthi ngiyabazi labantu mina abathengisa imali beyikhweza, abanye bakhona abathandele izikhava zikapresident. Angazi ukuthi kuyabe kusitshoni khonapho nxa kuthiwa ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso bona beyibo abathi basupport upresident, beyibo abathengisa imali abakhweza izinto ngendlela engayisiyo. Ogawuli labo lokubesekelana lakho bengakhuluma iqiniso. Akuyadanisa ukwenzakala kuleli lizwe lakithi. Kungelani iqiniso ukuthi ilizwe liyehlule ukukhokheleka. Engabadala balikhokheleka ngakunanzeli bakukhokhele. Okukhulumayo umfana wabophondlwane. Mahlaba ithwali, ngiyabonga.
Sibingelele emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka. Sibingelele abalaleli bomsakazo. Ekuyadumaza kakhulu ukubona abantu bezanu PF besezomathanda izweni lakithi ukuthi umnankagwa nje obesesonta isonto lamapostori ubone kufanele ukuthi akhiphe wonke amapostori asejele ukuthi enzeni kanandaba. Ekhohlwa ekwazi ukuthi ongarivume basejele labo lobusikhala la bafowethu bamarabhingwa lalitho even oluloda oluncane abalwenzile lokwephula umthetho. Kodwa yena mayeza akhiphe umuntu onamacala angangalawo okhiphe laba abantu bakhe ngoba bayamsupporta ngesonto labo lamapostori, kaboni ngani ukuthi khombisa ukuthi ilizwe leli lwaliselalo ithemba okuthi noma abantu bezanu bezijeti bafuna ukuthi babuye babuse futhi enye 5 term ukuthi libeselikuphi lelo lizwe lelo. So mina nje sami isifiso isokuthi amazimbabwe nonke ebebonile ukuthi akumelanga sibe sisanga ukuthi ungumshona ungumvendi ungumhlangano yini, lokuthi noma uwawungwezanu la ingqondo ibuye manje ukuthi ilizwe lelo kumele likhululwe libe yilizwe la uzaziqhenya ngalo kusasa, liphathwe ngabantu abanengqondo ukuthi kubotshwa umuntu olecala, umuntu ongalacala kabotshwa ukwenzela ukuthi sibambisane singamazimbabwe sikhiphe ihlazo elikhona ezizweni zonke. Ma ungumzimbabwe wherever you go, ukuthi abantu bezimbabwe abaningi abasapoti izanu nje amapostori nalawo akhitshwe ngumnanga kwejele abakwazi ukuhamba baye kwamanye amazwe bebone behlakani bebevula ingqondo bebone ukuthi ma ukhuluma ukuthi ungumzimbabwe ukwelinye ilizwe bakuphatha kanjani abantu, uphathwa njengohlanya into engacabangiyo ngala ngqondo. Ababeyozobona la eMzantsi Afrika kumbe beBotswana kumbe beBritain befika bekhuluma bangamapostori ezimbabwe khona bezabona ukuthi kumele bevote bekhiphe ihlazo eliyizanu ukuze ethi bebe lesithunzi njengamazimbabwe. Amazimbabwe naye ekhethweni wonke ngokukwatela ukuthi ilizwe lelo livuswe emaqandeni ngokuthi sitshintsheni sifakeni uhulumende ozasifaka isithunzi lesizotha singamazimbabwe. Siyabonga.
Hello Studio 7, sanibonani njani? Ngiyabingelela lanami ndingifakele ndoko ngilekelela phezu kwale into le abayishoyo le kubana uhulumende wethu lo wasezimbabwe unochuku unenhliziyo embi ngale into yakhe ayenzileyo le yokukhipha abantu abadlengulayo abantu abayenza amacala amabi omkhulu laba ababonisa ukuthi akunakuhlonipha kulokungcola. Ngiyakhona angisoli noma engabe into le ayenzile, angithi la ivele uhamba ngazo zonke lezi ndlela zokungcola, naye ngomunye futhi oke wathinteke ekudlenguleni. So abantu bengamangala okunye mayikhipha abantu abadlengulayo ngoba yisame WhatsApp group uyehlulwa ukukhipha abantu abazabalazayo abazama ukulwela inkululeko i-freedom yabantu ekhipha nalabantu laba abadlengulayo emajele. Hayi lokhu kuyadanisa, lokhu kuphathwa inkokheli kanje. Ngiyasho ngiyagcizelela ngithi hhayi asikayitholi inkokheli thini, inkokheli zethu ngezingcwele ezithinteke ebulaleni ekudlenguleni ebuseleni.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahlenyani? Bingelela okhulumayo ngumpande ePlumtree. Ngibuhlungu kakhulu, ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakala eboda yethu emayitengwe. Ibuhlungu kakhulu iboda esazakhela yona, kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana kona lekumpumalanga emashonaland khona nasekuyiba sebebusa iboda yakithi. Kubuhlungu kakhulu lokho. Kube kuyangami ngabe kuya kulenye into engayenziwa, ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambazi. Ibuhlungu kakhulu lento le, sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa. Kahle kahle ngicela bemfisa ngesami isifiso ngathi uChief Fuyani lo Chief Mathema ngoba yiwo amadoda engiwabona akhona eMathebeleland. Kube kuyangami impela, bekuzoke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholosho la asePlumtree sike siyehlangana phakathi kumazamnyama emfuleni. Kuke kube khona enye into esiyikhulumayo lenduna zethu zenezi ezimbili, mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu damu ngoba akusayensi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona eMathebeleland besenzisa yonke into. Akusayensi.
Linjani, linjani basakazi beStudio 7 olibingelelayo? Nkosi umfana kaDlamini osuke endaweni yaseNkayi. Ngingathoni ngichitha isikhathi ngithi ngihlale phezu kodaba ngithi kanti why laba abantu ababusayo bengake bephume bededela abanye? Kambe sho iminyaka engu-43 bebusa bebulala ilizwe kuthi kuthi hamba babona ukuthi babulala lokhu phela sekwenzileka kufana loku ukukhupha umuntu ade echemele ibrugu sesifaka umuntu ohudela ibrugu hambe shiwa kuyangisa kanganani ukuthi uyathi wena ungeniswa ukhandle lithi ulungiswe nxa ulisapho sikhandle lithi wena ufike uhlohle wena ufike utshaye on goal wenze ngcono kulo muntu ade phakathi abona intokhu yikuyangisa khathesi nxa yasukuthenga namafremethi nabezizini emamiliyoni onke lapho abona nje kuswela ingqondo yibusela kulokuthi bethathe imali ebenika abantu sibona abantu bestrugga ngesikhathi se-covid bezidlela imali kuze besithengisele amamaski eyiwo abakhupha ethengiswa khathesi ngabathatha imali ebencedisa abantu kulokutshona besenza into ezingelamsebenzi khathesi abantu theyare struggling elizweni akulalutho kodwa bakubhekile bona bayazidlela basutha le abona nto okunye okuyizinto vele kufuna ingqondo vele ilizwe leli kahle kahle selifuna ukuthi ngalibuswa ngumuntu omfana omncane uthamisa ngayangena kasibuse elilizwe sifone labantu intanga sikeni sihambeni sike sevota ubuningi bethu sesihuthe sikhuphe umgulukuqile emkhulu sesiyavela umuntu wathi yewona ilizwe nalo ngenalo urobani laba abantu abasuke behlala eplazini velayo sebephelwe ngumphamo
Studio 7 hayi bengicela mani sike sikhulume noNhlanhla Mahlangu lo waseFrancis Town siyacela Nhlanhla Mahlangu yazi we are worried as a nation sibhizi kuzama ukucutshungula indaba yaseZimbabwe sonke sisesigangele nje sinje sizama ukucubungula usizo ukuthi iZimbabwe iway forward singaya kanjani wena nje ubhizi nje ngolokubulisana nefamily yakho ubhizi lokukhuluma ngenkukhu zakini ukhuluma nangonyawuthi nidle kahle malumami banibani ukukhuluma ngefamily yakho sicela ukusinikeza ichance nje sike sikhona ukukhuluma izinto ezi affecta as a nation lezi zokubulisana nefamily yakho sizozibona mase sesilithathile ilizwe ndoda siyacela ndoda siyacela sizama ukuthi usinikeze ichance ukuthi kuye kukhulunywe sibonisane ukuthi siya kanjani phambili siyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo wele Ukraine obona ngezobudlelwano lamanye amazwe usekhuthaze amazwe awezwekazi le-Afrika ukuthi asekele ilizwe lakhe elisempini lele-Russia. Amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika athi awafuni kusekela uhlangothi kulimpi. Ukulwisana kwele Sudan kuqhubekele phambili izolo amabutho ekhanya esephula isivumelwano sokumisa impi yokwesikhatshana i-ceasefire. Umkhokheli webandla eliphikisayo wakwele Senegal umnumzana Usman Sonko owetheswa icala lokudlwengula uthi uzakhokhela ukubhikitsha okuzenziwa lapho esiyathoniswa icala alilandulayo lamuhla.
Yo, styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean and I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get some bunny, get a chance to blow. I got the lamanja, bad and kashana, jang on bobo, but look, but there's my king, but strapping young. What in the mina, what is in Bogot? Well, I'm in a book, I'm a tongue, shish, that you miss your eye. Don't look up, I'm going to go put them, go put them in and you'll be able to go. Who knows the leaders, they go, 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 pull up, go, 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 Vele si katelenda, double boss, the level is high. Yet bona lezama patiga lang bamba. Every time I get spit, I let some lesson. And I got the hustle, the master, the passion, and brothers is cussing and testing. The special rapper, you got it since I got the bantuin. Yego balunge, funga kwa mama mangube. Hanya ba tools, the vele ba kuke. Hey, when I step in the booth, oh my god, yeah funga cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mic, I'm a predator, trap me, I bury and force her to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since.
Abeke bengimele ingoma kaawakhiwe isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayehlola ukuthi amabizo abo akhona na. Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Ikhansile yakwaBulawayo ithi amanzi aza kuba evaliwe lamuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impilasonto elithukela igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.